Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 9 Mpandula 2021 ku Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Owezitimela lokhu uhulumende azamuntu akwenze. Shua kuthiwa yi-non-starter. Akusoze kusebenze ngoba isitimela sehlisele main station. Lapho endihlala khona ngisiyagada isitimela. Kuyafanani kuyi-2 kilometers. Kanti manje kuzanisiza ngani ukuthi ngiyogada leso sitimela. Ngifike sikhathi bani emsebenzini.
UZulu wakobulawayo ukuthi imizamo kahulumende yokulungisisa udubo lokusilela kwezimota ezithwala abantu iyancimeka, kodwa ethi ukhathazwa ngumango kumele awuhambe elanda ukugada izitimela lezo. Abantu beZimbabwe bakhanya sebebuyela kancane kancane ezikhathini zokusebenza ezaphambilini kokuqhamuka kwe-COVID-19 yakenye. Iningi livumelana lophenyo lwabe-Afrobarometer oluveza ukubana abantu beZimbabwe abafuni inkokheli yomdabu ingene lezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu, 31,422, bahlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 elevaccine ngokutshona kwelanga layizolo. Lokhu kutsho ukubana sebephose bafike izigidi ezintathu, 2.8 million, asebehlatshwe leli jekiseni okwakuqala. Kuthi abazinkulungwane phose ezingamashumi amathathu njalo, 27,711, abahlatshwe ijekiseni lesibili, bengezele linani lisiya kwabaphose bafike izigidi ezimbili, 1.8 million. UZulu wakobulawayo uthi imizamo kahulumende yokulungisisa udubo lokusilela kwezimota ezithwala abantu iyancomeka, kodwa ethi ukhathazwa ngumango okumele awuhambe elanda ukugada izitimela ezasungula umsebenzi wokuthwala abantu zincedisana labamabhasi aweZupco. Abantu bakhala njalo ngokuba khatshana kwendawo lapho abehlela khona lezi zitimela sebephindela emakhaya bevela emsebenzini. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkampani kaloliwe eNational Railways of Zimbabwe, NRZ, isimanyane leyamabhasi eZimbabwe United Passenger Company, iZupco, ukuba iphathise uZulu ngendlela zokuhamba ngemva kokuba uZulu ekhanya ehlupheka kakhulu ngokusilela kwamabhasi. Umhlali wakobulawayo, uMnumzana Mthokozisi Msipha, uthi lanxa uhulumende esenza yonke imizamo ngokwengezelela indlela zokuhambisa, udubo lukhona.
Hayi, isitimela eziningi vele zangkhona zifile ngoba vele xa kungela isitimela esitsha kukhathesi lesikhathi esiyazihlazi ngakhona. Amboni ukuthi isitimela singaba lesitimela esingase esingayenzisa ukuthi abantu bachove ngesitimela for i-one month sibila. I don't think ukuthi isitimela singafika endaweni enjengaleyo. So hayi, i-transport for kusitimela ahlabe seceleni ngoba kunini umele uvuke isikhathi bani usiye esitimeleni ukuthi uzebambe isikhathi uyehlikela ngapho nosebenzela ku-30. So umele ehlikele flyover emzilika engubenja uzebamba ku-30. So abantu yabona ukuthi i-transport yesitimela vele yona kwesinye isikhathi iyabibhadaleka, but ukuthi uyekufikisa lapho umele uyekhona ngesikhathi hhayi akuhambelani.
Unkosikazi Nomsa Hadebe, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kathembi ukuba izitimela ezikhona zingenelisa ukuthwala abantu okwesikhathi eside ngoba sezigugile.
Ilizwe lethu leZimbabwe leli selisinika uZupco train ibe yisimanga kithi ukuthi isitimela sesingatshintsha sibe nguZupco njalo. Asazi esikufunayo i-transport, but okusalayo ukuthi i-transportation leyo isishiya khatshana okuthi khathesi abantu abasebenzi bakulockdown bamisiwe abanye. Izigebe bakithi singagebenga njalo ayisoli government, i-government isincedile sibe nokwengezelela kodwa i-service kwesinye isikhathi uthi uyasigada isitimela uthi ufika maybe empopo ma station isitimela sesifile wena e-country park uyafika isikhathi bani 12 o'clock ebusuku kumbe ngo-1 ebusuku kumbe ugcine usilala esitimeleni so asazi kuhle yebo kodwa
unkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association uthi izitimela zidalelwe imango emide
xa sikhangela nelo hlupho lwe-transport kobulawayo owezitimela lokhu uhulumende azama ukuthi akwenze shuwa kuthiwa yi-non-starter kuthiwa yinto engeke isebenze akusoze kusebenze ngoba isitimela sehlisele e-main station lapho endihlala khona ngisiyagada isitimela kuyafanani kuyi-2 kilometers kanti manje kuzanisiza ngani ukuthi ngiyogada leso sitimela ngifike sikhathi bani emsebenzini ngiyafika sengiginqe ngangcola sitimela zikhangelelwe ukuya khatshana endaweni ezikhatshana ukuthi ngiyeHarare ngeFollows ngeMtare hayi khona koBulawayo umuntu emsebenzini
isakhamuzi sakoBulawayo eCountry Park unkosikazi Senzeni Mthupha uthi kaluboni uncedo lwezitimela
eCountry Park thina sebesihamba maybe o-1 hour kulanda isitimela abe bayengezelela amabhasi iCountry Park khona kuyo elozulu omningi lokho kwesitimela singasoze sihambe eTarrens sizahamba esiporweni
umongameli Emerson Mnangagwa lamhla wethule umbiko othi uhulumende wengezelele amabhasi kaZupco ngangamathumi amahlanu i-50 eHarare isitimela sesiqalile ukuthwala abantu besuka lokuya emalokitshini aduzane lesiporo umqondisi wezupho umnumzana Evaristo Madanga wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa utshele iStudio 7 ecingweni ukuba akukafakwa ilanga isitimela esiyaqala ukuhamba koBulawayo kodwa uthembise ukuba kuseduze njalo bakhangelele ukuqala ngesiya eCountry Park kanye lesiya emganwini okutsho ukuba abantu abahlala ngokuya emalokitshini lawa bazasizakala ekuhambeni umadanga ukhuthaze uZulu ukuba amukele imizamo kahulumende yokuletha indlela entsha yokuhamba njalo uthe inhlawulo eyokugada isitimela iyafana leyokugada ibhasi lamakhombi kaZupco ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku
uZulu weZimbabwe usebuyela ezikhathini zokusebenza kusukisela ngo-8 ekuseni eqeda ngo-5 emini yantambama ngemva kokuyekethiswa kwezikhonjiso ze-COVID-19 lockdown ngumongameli Emerson Mnangagwa ngolesibili eyikhipha ku-level 4 isiya ku-level 2. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Phansi kuka-level 4 COVID-19 lockdown, amabhizinisi eZimbabwe abesevalwa ngehola lesithathu 3:30 emini ngesikhathi ilizwe lizama ukumelana lobhubhane kodwa okwamanje asevala ngehola lesikhombisa 7 PM ntambama indawo ezifana nezokudlela izitolo ezithengisa ukudla lokunye okusetshenziswa nguZulu nsuku zonke ezama-supermarket lezinye seziqalile ukulandela iziqondiso ezintsha lezi iningi lisithi lokhu kuzanceda kakhulu isiqondiso sokwalela abantu ukuhambahamba ngezikhathi ezithile se-curfew laso siyekethisiwe sebevunyelwa ukuhamba phakathi kwehola lesihlanu lengxenye ekuseni ngo-5:30 becina ngehola lethumi 10 PM amankampani amaningi amancane lamakhulu athi lokhu kuwasiza kakhulu ukuba athole inzuzo ngoba iningi lawo kade esevele singethenelisi ukuthola imali yokubhadalela indleko zokusebenza lokuholisa izisebenzi phakathi kwesikhathi abakade besinikiwe umholi wenhlanganiso yabakumabhizimusi ezitolo e-Confederation of Zimbabwe Retailers umnumzana Danford Mtashu uthe leli nyathelo likahulumende lizabanceda kakhulu
the Confederation of Zimbabwe Retailers wishes to thank His Excellency the President Dr. E.J. Mnangagwa for extending trading hours and also bringing down the COVID-19 lockdown level 4 to level 2. This will allow more economic activity to take place both in the formal and informal economy.
Sibonga kakhulu umongameli ngokwengezelela inani lamahola emsebenzi ngesikhathi ilizwe lizama ukulwisana lobhubhane lwe-COVID-19. Loba nje sekulamahola amaningi okusebenza, sikhuthaza abantu ukuba balandele iziqiniso ze-COVID-19.
Umtasho uthi kuqakathekile ukuba abantu bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ukuze bavikeleke kubhubhane lolu, njalo amabhizimusi lempilo zabo zibuyele esimeni sakudala. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uthethe kumele amankampani avikele izisebenzi ngesikhathi lesi.
Okuqakathekileyo kakhulu kumbe kwinhlanganiso yezisebenzi ukuthi ama-measures wonke nje angabathathwa nguhulumende ukuvikela lo mkhuhlane. Kuqakathekile ukuthi kukhangeleke impilo yezisebenzi kumbe singathi i-health yalaba abasebenzayo. I-concern yethu kakhulu, siyananzelela ukuthi nxa uhulumende ethatha ke ama-measures athize abasakhangeli ukuthi aza affecta izisebenzi okungakanani.
Qhubeke sithi ngabe uhulumende wangenela endabeni zokuba izisebenzi zithole iholo elingcono ngoba i-lockdown isiphazamise impilo zabaningi.
Sesibone izisebenzi zilahlekelwa liholo, abaningi njalo belahlekelwa imisebenzi, abanye njalo bengene engozini zokubamba umkhuhlane lowo ngokuthi nxa bedingakala ukuthi bebe semsebenzini abanikwa okweneleyo.
Umnumzana Peter Chirema ophila ngokuthengisa eHarare kule nyathelo lokwengezelelwa kwesikhathi sokusebenzela imuli yakhe.
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi sibone indawo ezinjengama-bottle store, le-transport, amabhasi lokunye kubuyela emgwaqweni ngoba kuyabe kuyenelisa ukuthi laba bantu bengasebenzi labo bekwanisa ukuthola imbijana leyo abasebekwanisa ukuyithola njengoba bebehlezi isikhathi sonke lesi. Kuthi ngabe kuyayenza abakwanisa ukulungisisa indaba ye-transport le ngoba emgwaqweni kuyadula lapha ukutravela. Sicela ukuthi bayabonisane njengohulumende ezuku.
Loba nje uZulu esephindela kancane kancane emsebenzini, iningi likhala ngodubo lokuswelakala kwezimota zokuhambisa, likhuthaza uhulumende ukuthi kumele avumele ukuthi izimota ezazikula umsebenzi ezazisebenza phambilini kokuqhamuka kobhubhane ziphindele emgwaqweni zingekho phansi kukazubukho. Ngakwelakhe icele uhulumende usethethe inyathelo lokuvuselela ukuhamba kwezitimela ezizanceda abantu abaya emsebenzini emizameni yokuceda udubo lokusilela kwezokuhambisa. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Isizalwane seZimbabwe esesiphindela kwelebhilithane lomdeni waso unkosikazi Faith Ben Malinga Nkosi uthi ihotela lapho abahlolwa khona isimo sabo se-COVID-19 lomdeni wakhe e-quarantine ayihlanzekanga ukubangele ukubana omunye wabantu bakhe agule ngenxa yokudla okonakeleyo. Isiphathamandla saleyo hotela singazibethanga ngegama. Sitshele iStudio 7 ukuthi ithumele imibuzo ngencwadi yebulenjini e-email ukuze sizwe eyabo ingcazelo ngalolu daba. Incwadi le ibilokhe ingakaphendulwa lapho sesisiya emoyeni. Kodwa unkosikazi Nkosi usichasisela okuningi ngalolu daba.
Hambe nje kusho sibi, azange sibe lohlupho ukuhamba, although nje kusiba lama challenges analawana ama-COVID test ofanele waye before nihamba, but what can you say? Isikulele izinto kuphenduka, uhlupho esibe nalo kakhulu ukuthola i-quarantine hotel ACTM number. Yongukubuye ku-allocate that hotel because awukwanisi ukungena endizeni ngalayo i-passenger allocator form. So for you to get that form, yokuthi ube ne-CTM number. I-CTM number ukuthi abantu be-quarantine manesi-quarantine bakunike. Hayi lesis. Bachecka in isigijima sokuphele 3 hours, 2 hours looking at i-CTM number.
Kungabe kuyikhaba kwenza kumuntu wonke kulelo lizwe? Kumbe kungabe kulobandlululo na?
Ngicabanga ukuthi mina ngokubona mali-sesihani airport. Iyalindwa yibhasi vele ezahambela ijike emahoteleni nxa seliceda ukudlula ku-immigration. So lapha into eyenzakalayo liyabe libaningi lisiyaphayilwa lonke elihamba lisiya ku-quarantine. Baqala kuhamba kuthiwa amamhlophe bahamba bethiwa kuthi babethi nangokwami ngisenguthatha ukuthi babethiwa endaweni ezi-right. Sasala thina sesingabantu abamnyama esangena kuyena leyo hotela esikuyo.
Uthe umumo okule hotela awulingani le mali eliyibhadalile, ungasichasisela ukuthi
kunjani? akulingani akufanana kusungu nisho la kanyumani. Rizu nisho njalo. Ima upatale i 2,200 and something uyu one, like tunasungu 4. Ipile chile i 3,300 which is an understand kanyumani. So sungu 4 i 3,325. You'll be expecting good to follow with a good standard. I quarantine is fine, but it's not a prison. But uvuza, uvuyayo, you raisi yama, like it's an Indian menu, but not in a good standard. Hivi raisi omilenga la supu uvulileyo, ile evidence of uvuza uvulileyo, ega tefuru piwa. Ama langaza figa 600 na wazo wahamba wa edeze, ehuta, kakulu, uvuza wabu uvulileyo. In case of the video, I have a viral. Who manage cool manager or hotel one in London? One in Yang was a pure ice cream with a pure young kingdom. I cover everything I see from the fever. What's the little thing about old? Who's the old dog? I mean, nothing by this formula every day. This is the way to do it. Almost to eat. So, Lapa, who's the way to do it? I've never got a single thing that should be born again by us and who's the way. Sina mina ngoba seyivange umsindo kuba kufanele ukuthi ube ngiphiwa i-treatment mina angifuneli mina i-treatment ebesa standard ngifuneli i-community yethu yonke kungabi khona umuntu ofa ethule lapha khona ethi ngoba uyesaba ukukhuluma silamalungelo sonke mina
sikhuluma nje umomo usunjani kathesi ubona ingani abanye labo bengazuza isiphatho esingcono kumbe kunzima ukuthi ubone ukuthi abanye bona baphathwa njani
kunzima ukuthi ubone ukuthi abanye baphathwa njani ngoba livalelwe awuphumi phansi and the security was really corner to corner pan. And Namusa, Kuna was Suda Namusa, then for Mela, manager, a school at his funeral time. You came by the city and got out of the top of the woods. I was going to be saying it by you. Or it is me, Aranavanta complaining with the first child, they are to be banked at this. She commended the Tony woman with an amstand. Aranavanta was truly a complaining. So Lina, the leader is standard. So on a camp of the men that we born with Aranavanta. They are dying indoors, lava of one cream of a catalyst, a bad alamat, and a lama name, as the colonies of the woman in the Akuma.
Lo ngunkosikazi Faith Ben Malinga Nkosi isizalwane seZimbabwe esesihlala eBhilithani ubexoxa lapho lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona ngale kweBhilithani. Abantu abaningi bavumelana lophenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso ye-Afrobarometer oluveza ukubana isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa lambili ekhulwini 72% sabantu beZimbabwe abafuni inkokeli yomdabu ingene kwezombusazwe. UZulu uthi inkokeli yomdabu iyahlonitshwa kwezamasiko ngakho-ke uthi awumelanga isekele amabandla ezombusazwe. Njalo isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukubana kumelanga iphatheke kwezombusazwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli weMDC Alliance, lo mnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela izombusazwe. USibanda nguye osungula lingxoxo.
UZulu weZimbabwe ucela ukuthi izinduna zethu lezinkosi zethu ziphatheke kuphela edabeni lokugcina ubuntu bethu. Kusenziwa izinto ngendlela elohlonzi engeke icatshangelwe ukuthi mhlawumbe igijimisa indaba zomunye umuntu kodwa igijimisa indaba zomphakathi ngalolo hlobo. Bangomagistrate phela abantu laba esikhathini esiningi bayathonisisa amacala benza lokhu nalokhu, but nxa sebephatheka kwezombangazwe lanxa sebetholisisa izindaba bekhangela umhlaba abantu baza kuthola kunzima ukuthi bakhole ukuthi umuntu owenze akwenzayo ngendlela engela kukhethana.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke baba uMlalazi, uyibona njani indaba leyi amafutshane baba?
Ya, ngiyabonga bamthemba. Wambono nje mase sikhuluma nenkokheli zabantu, inkokheli zosiko lezi thina abantu bamnyama ngibona ngani siqine khonapho. Mase kuhlanganiswa ngendaba efana nokuthi kumele bengaphatheki ku-politics. Afrobarometer leyo mabeyibalangizwisisi khonapho ngoba umuntu uma eyinkokheli ekhokhela abantu kufuneka abe involved kuwo konke kukhona, but mina ngibona ngani ichayisa entweni eyodwa ukuthi uma uyinkokheli ikakhulu amakhosi yethu kumele the government of the day, ma ukuthi angazi ukuthi iyabe isebenza kanjani yo-government of the day, but ngibona ngani kumele besebenze ne-government of the day. Mana mtangi kuti kubusa numa iZANU-PF. Kumele basebenze under umthetho welizwe. Ambanga makhosi bangeke phela be oppose umbuso ukho okhona. Makufika njalo mhlambe namhlanje kubuseyo ni MDC nabo kumele be expect ukuthi basebenze nezinduna zabantu. Ngoba abantu laba kakhulu especially politics eAfrica ngibona ngani ibhale kwezinye indawo ibhale ngabanye abantu ibhale ngamanye ama races ibhale kwamanye abantu be kunama interest akhona ayangindezela abantu bamnyama. Kodwa nokubona kwami ngibona ngani amakhosi yibo abantu kumele kunesisindo sathu abantu bamnyama njengabantu beAfrica nje kumele amakhosi siyahloniphe. Ne noma umuntu oyipolitical leader noma upresident umongameli elizwe mayifike esigabeni nje kunonduna khona. Kumelazi ukuthi ufike kumnikazi wendawo. Yibo abantu ababaluleke kakhulu abantu. Abantu esingabavoteliyo labo ngabantu okumele thina sibahlonipha. Noma kungene iphi inkokheli noma amainterest akho kuliphi ibandla thina kumele sikhokhelwe izinduna zethu.
Ye, siyamuzwa lapha-ke lapho khona ubaba umlalazi baba uSibanda. So uthi lapha kuthiwe ukuthi phela inkokheli yomdabu layo iphakathi vele kwezombangazwe nxa sikhangela kathesi njalo nxa sikhangela sijula sibili inhlalo yabantu. So ngeke wabakhipha baphosele eceleni ukuthi hhayi akumelanga babe khona. Njalo kumele basebenzele uhulumende okhona khonapho ngaleso sikhathi. Akumphendule ngamafutshane simbi khonapho.
Yube angazi ukuthi umfo wethu uthini kukhanye ngani kunzima mhlawumbe kuyabe bekhona ukuthi siqeqeshe indaba leyi ngendaba eziphezu ngoba mbonani indlela akubeka ngayo indlela etshengisa ukuthi yena akakayicubunguli kahle le ndaba njalo akazabona ukuthi kulomahluko phakathi kweZANU-PF lohulumende. I think munani khonapho yikho siloduko khona olukhulu kakhulu. Laba bantu kufanele babe lamandla Dube okuthi nxa uhulumende phambanisa bamtshele uhulumende ukuthi hey wena muntu hey lina bantu abakuhulumende selilahleka kuhanjwa ngalolu hlobo hatshi ngale ndlela elihamba ngayo. Ngingathi lina basebenza ngaphansi kukahulumende ikwehlile kukwazi ukuthi zona vele zembangazwe zinjani.
Baba umlalazi umphendulo khonapho uyamuzithi utheni ubaba uSibanda?
Ya ngiyamuzwa umhlonisa uSibanda kodwa-ke into zindila zikhulumayo. Mina engikhuluma ngayo ngikhuluma ngohulumende angikhulumi ngebandla lepolitics. Ngithi mina induna mina ngihlala khonapho eplam. Induna yami ubaba uMasenda ngithanda ukuthi ngiyichaze kahle ukuthi mase ngimbona sigqoke iregalia ye-MDC noma iregalia yeZANU-PF ngiyabe sengimlahleka. Mina ngikhulumela ukuthi ma kuyi-government noma iyiyona le kababa uSibanda ma isingena embusweni ngiyabe ngazi ukuthi ma iza la eplam kuthiwa kune-government kumele kuhambelane amakhosi ethu ne-government kungabi ne-friction. Into esiyitshoyo ngoba ungananzelela khona manje siya ku-election. The confusion is vela kuma political parties is not coming from induna zonezi esikhuluma ngazo. Induna iexpect
ayike Dube
ukuthi
thina besikhuluma nge-Afro Barometer ebingakhulumi ngohulumende ibikhuluma ngani
what
mina ipolitics engikhuluma ngayo ipolitics esebenza today mina sikhuluma namhlanje into eyiyo esimele thina singabantu engivumelana ne-Afro Barometer ukuthi iinduna zethu zingabotholakali sezigqoke ama-regalia e-political party. That's what I'm saying. Ngithi mina iinduna zethu mina mazila induna ifana nomongameli ma umongameli uba buchamisa ma ungathiwa namhlanje umongameli wezimbabwe akabi umongameli we-party ike siba yimongameli elizwe okwamanje umongameli we-party. So ubaba uMnangagwa naye ma emela esiya eZANU-PF headquarters umela ibandla lakhe but ma seyi-president welizwe ma ifika la eplamti kunenkokheli zamakhosi yizo ezikhokhela la sihlala khona thina abantu bamnyama. So thina sichaza khonoko ukuthi i-Afro Barometer ilahlekanga ma ithi amakhosi ethu engadonswa ngamakhala ngama-political parties.
Lapho lizwe uMnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela ezombusazwe elo dokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance bexoxa loGibbs Dube we-Studio 7. ngomgqibelo elemelika lizabe linanza ilanga lesehlakalo sokuhlaselwa ngamalucatsha sikampandula 11 ngomnyaka ka-2001 esibizwa ngokuthi yi-9/11. Amalucatsha awe-Al-Qaeda awuyisa indizamtshina ezimbalwa zabhidliza izakhiwo ezilohlonzi ezigoqela i-World Trade Center esedolobheni le-New York, isigodlo sebutho esePentagon lakwezinye indawo. Kusika sika-9/11 kwabulawa abantu abangabazinkulungwane ezintathu, 3,000 elizweni lonke. Owayengumongameli ngaleso sikhathi uMnumzana George Bush wathi abantu abenze lokhu ngababedlelana lele Iraq lele Afghanistan lapho owakubusa abesitaliban. UBush wahle wasungula impi emazweni lawo mabili. Kwathi ngokungena kukamnumzana Barack Obama embusweni, wenelisa ukuzingela owayengumkhokheli wamalucatsha awe-Al-Qaeda uBin Laden wamthola kwele Pakistan lapho abulawa khona libutho leMelika. Namhlanje umsakazo we-Studio 7 usungula indaba eziphathelane lalolu suku luka-9/11. Sizalethulela okwehlukeneyo kuze kuyefika umgqibelo. Namhlanje uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe osehlala eDallas, Texas khonapha eMelika.
USeptemba 11, 2001 wayengumnyaka olapho indizamtshina ezazidrayiva ngamajaha la ayengathi alwisana le-America ababizwa ngokuthi ngama-terrorist abathatha indiza bayisebenzisa njengohlamvu okungazange kubonakale ngaphambili ukuthi umuntu uyathatha ifremachina ayisebenzise njengohlamvu ngoba iba lohlamvu olukhulu sibili kakhulu ngoba nxa idubuka laphana idubuka le-petrol yane phakathi kwayo lokuba yiyo kwayo idubuka abonakala izinto ezinkulu kakhulu. Amajahala ayezinikele wona ukufa loko kuthiwa ngama-suicide bombers. Ngiyakhumbula ukuthi ngaleso sikhathi mina ngangisuke lapha phakathi kwenyanga ka-August ngibuyela eZimbabwe ngisiya khona ngale khaya. Kwasala lokhu kusenzakala ngo-9/11 mina ngingakaphenduki ukuthi ngize lapha eMelika njalo.
Baba Mthombeni, singathi iSeptemba 11 le yaguqulani ebantwini beMelika njalo labanye abantu emhlabeni wonke jikelele.
Ukwenzakala kwakho lokho esingathi impact yakho kwakuzwakala ngathi la ukhonapho lapho kwenzakale khonapho wena ukhona le eZimbabwe ikakhulu thina ezasisuka lapho uzama ukucabanga ukuthi usuke lapha kade ulapha usemsebenzini usithini kuzathini usuzathini uzawanelisa yini ukuphenduka uphinde futhi ungenela ngoba umhlaba wonke wahle wahlokoma khonapho. Umhlaba wonke wahle wahlokoma khonapho. Kwahle kwazwakala ukuthi sekulempi sokuqalela impi yazwakala sibili yona le impi ephele kuyona le viki ephelileyo ye-Afghanistan iyayiqalisa ngasona leso sikhathi esika-2021 kuzama ukuthi kulandelelwe labo abalungise ukutshaya i-Twin Towers izitezi zangkhona leziyane zinde eze-New York abafaka ama-fremachina betshaya khona lapha. I-impact yakhona yezwakala umhlaba wonke wezwakala sibili ngoba thina ezaziseZimbabwe i-TV yayivula kanye emini yantambama ubusu siyakhona uyekhangela ukhangela intuthu leziyana okhangele ukwenzakala laphana okwakusenzakala okungama-extracts e-CNN.
Mnumzana Raphael Mthombeni udabuka eZimbabwe lapho-ke limuzwe ixoxa loGibbs Dube we-Studio 7 eseDallas, Texas khonapha eMelika. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu. Lilakho ukuzilalela ebulenjini www.voangebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.